Igqwetha elimele unkosazana kaDemahunga umnumzana Darlington Marange okwenhlanganiso yamagqwetha alela ilungelo loluntu yeZimbabwe Human Rights NGO Forum uthi uKaDemahunga ubotshwe endawonye lamalunga amabili awebandla le-CCC besetshisa icala lokuzama ukutshisa imota leyayincintisa kukhetho eSunningdale emele iZANU-PF. Umarange uthi abathathu laba bazamisa umthethandaba kusasa. Umnumzana Gift Ostalo Seziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uthi amapholisa abophe unkosazana kaDemahunga athunywe ngabaphathi ntambo bebandla leZANU-PF.
Kusobala kithi ukuthi political persecution yikuabhyuzwa kwemthetho, abhyuzwa kwamapholisa iZANU-PF ukuthi wonke umuntu obephikisana labo kukhetho liyakwazi kubomguza. Saba le nkinga yokubana abantu beZANU-PF barekhoda besithi fanele silandele labantu be-CCC ababesupport i-CCC. Omorini ba-victimizwa ngokuthi bawina against ZANU-PF. Chirumanzu namhlanje sine 5 ama members including our MP candidate Honorable Cheza osebotshiwe njalo unike deu namhlanje egweni ngendaba ke yokubana ke ZANU-PF ingavumelani nokuthi i-CCC ilelungelo lokumobilize lokukhankasa kwele Zimbabwe.
Isikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Farai Marapira uthi amapholisa kumele avunyelwe ukuqhuba umsebenzi wawo engaphazanyiswa ngezombusazwe.
Isisebenzi seZANU-PF athi neze bafambisile ngeta mosha ile basa lemapholisa purisa pakaparwa mhosva vane mvumo yekuti basa ravo nemazvo vachiteera matips nezvimwe zvavanonge vachinzwa. Kana vaKaDemahunga vasina mhosva zvinongobuda pachena.
Amapolisa aqhuba umsebenzi wawo nxa kule cala elimangaliweyo. Abe-CCC njengabantu abathi bamela uzibuse lokuvikela amalungelo oluntu kufanele babe yibo abaphambili ekukhuthazeni abantu babo ukuthi bengahambi betshaya abantu. U-Honorable Barbara Rhodes wahlaselwa wangena esibhedlela, singakhangela eSunningdale. Ukhansila wangena esibhedlela, imota yakhe yatshiswa, abanye batshaywa. Thina sithi nxa kule cala umuntu kayebike emapholiseni nxa engowezanu-PF, sithi umuntu kabotshelwe icala lakhe. Kodwa abe-CCC bathi bona nxa bengatshaya lokulimaza abantu akufanelanga babotshwe.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe lezomnotho uMnumzana Effort Dlela Ncube owenhlanganiso emele amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi umthetho weZimbabwe kumele usebenze ungakhethi muntu.
I-elektini bayilethanga ngoguquko lizwe lokhu elinjile liyane lidala elingahloniphi umthetho elingahloniphi amalungelo abantu elingavumeli imbono ephikisana leyalabo basezihlalweni. Icala lakhe yukuthi ukhulumela abantu bakukho okunye kuveza ukuthi sisenkingeni enkulu njengelizwe. Ingabe umthetho usebenza ngendlela awafanele usebenze ngawo? Ungakhethi umbala womuntu, ungakhethi ulimi alukhulumayo, ungakhethi ubudala bakhe kumbe ubuncane bakhe, ungakhethi ukuthi ungaliphi bandla lezombusazwe. Ngabe kakula nkinga, inkinga esilayo elizweni leZimbabwe yokuthi umthetho wethu uyakhetha ulobandlululo, ulalabo ababotshwayo, ulalabo abangabotshwayo.
Isikhulumeli samapholisa Assistant Commissioner Paul Nyato ukhuphe umbiko esithi sebebophe uKaDemahunga, uClyde Mashojera, loDaudi Jesupo bevethiswa icala lokufuna ukubulala umuntu kanye lokubhidliza impahla. Abathathu laba kubikwa babesebenzisa imota kankosikazi kaDemahunga lezinye ezimbili ezingakaziwa ukuthi ngezabo bani. Elinye ilunga lebandla le-CCC uMnumzana Job Sikhala usele nyanga ezilitshumi nanhlanu esejele kodwa engatholakala ngele cala njalo encitshwa ithuba lokukhupha imali yesibambiso. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguTabo Kancube.